Umsekeli kaMongameli uMnumzana Constantino Chiwenga uthe esethula izolo iziqondiso ezintsha zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 wakubeka sobala ukuba ilizwe selisenkingeni yokumemetheka ngamandla komkhuhlane lo. Uthe kulabantu abafika phose amakhulu ayisithupha 596 abahlolwe kunsukwana ezedluleyo batholakala belomkhuhlane we-COVID-19 kwabhubha abangamachumi amabili lasithupha 26. Uthe lokhu yikho okwenze uhulumende afake imigoqo eqinileyo kusukela kusasa ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Umnumzana Shelton Masina uyakusekela okwethulwe nguChiwenga ongumphathintambo wezempilakahle.
Fanti ngayi uhulumende wenza lento kudala ngoba siyabona abantu uma behamba abasela ndaba lokufaka ama-mask lokuyenza le social distancing sebeziphilela nje.
Unkosikazi Sithabile Ndlovu uthi lanxa evumelana lenyathelo likahulumende ufisa ukuba uhulumende uncedisa abantu ngesikhathi lesi.
Kodwa uhlupho nge-lockdown kuvala izinto, kodwa kasitholi usizo oluvela ku-government. Iningi labantu eZimbabwe liyazisebenza. Lokho kutsho ukuthi okuncane ebesikuthola lokho kusehla. Government kayenze i-lockdown njalo isincedise.
Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital uthi kumele abantu balimuke umkhakha olamandla amangalisayo owegciwane le-COVID-19 omemetheka okwamanje eZimbabwe.
Sokuchiyene lenhlandla lezi okuthiwa ngama-waves amabili la asedlulile. Kuthiyene kathesi ibhubhane leli liyanamathela kakhulu. Okokuthi ungahamba lapho kulesiminyeminye khona nxa kulomuntu oyedwa olalo ibhubhane lolu, use lunamathela abantu abaningi. Njalo abantu bayagula masinyane, abaningi bachiya masinyane, abasahlali kakhulu lokuyana ukuthi umuntu uyahlale banje ibhubhane lolu.
Ungwenya uthi abantu kumele balandele iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso ye-World Health Organization lohulumende.
Siyaxwayisa kakhulu bahlabezi ukuthi lizinanzelele. Abantu abazalalela bazaphila, abantu abangalaleliyo njalo asazi ukuthi kuzayenzakala ngaphambili. Kodwa yikho silokhu sixwayisa. Sesisendaweni embi kakhulu mahlabezulu. Kathesi njengoba sasikhulumile ngesikhathi somqando lo, ibhubhane leli liyamemetheka okwamagama esingazange sikubone kula amahlandla amabili adlulileyo.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abalikhulu lamachumi ayisithupha lane 164 bahlolwe batholakala belomkhuhlane. I-COVID-19 isibulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1632 eZimbabwe kusukela ngombimbito onyakenye, phakathi kwabafika phose inkulungwane ezingamachumi amane 39,852 abahlolwe batholakala bele-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.